Njengoba kuyi lockdown, ama union leaders abenelisi ukuthi bahlangane lohulumende physically, bekhulumisana ngesikhalazo zababalisi. Njoba kule corona plus ukutravela kuyahlupa kulezi nsuku. Ngakho ke ababalisi babone kungcono ukuthi badinge enye indlela ebengayasa ngayo isikhalazo zabo kumqatshi. So ababalisi bazabe bekhuluma isikhalazo zabo betaga umqatshi kuFacebook la kuTwitter bekhuluma isikhalazo zabo. Sibona ukuthi isikhathi sona lesi yiso esifaneleyo ukuthi ababalisi bakhulume isikhalazo zabo njoba isikolo zivaliwe. Akusoze kube lokuphazamiseka kwezimfundo.
Kahle kahle izikhalazo zenu iziphi? Njalo libona ingani uhulumende uyenelisa yini ukuthi azifeze?
Izikhalazo zababalisi zinenye. Imali abayiholayo incane kakhulu. Ababalisi bafuna ukuholiswa imali kade beyihola ngomunyaka ka-2018 $520. And izinto zokusebenzisa ezikolweni ezifana lama textbooks, lama science apparatus, azineli ezikolweni. Kulezinye isikolo singakhanyela i-infrastructure, ayisayenzi. Kulezinye isikolo akula even ama laboratories ukuthi abantwana bafunde kuhle izifundo ze-science. Singakhanyela futhi ababalisi bayakhala ngendaba yokuthi abasakwanisi ukuthi ba-advance izifundo zabo, ngoba lapho abafundisa khona behlala khona akula network. Kulezinye isikolo akula magetsi, akula transport, plus imali abayiholayo incane kakhulu ukuthi abakwanisi ukuthi basibhadalele i-school fees ba-advance i-education yabo. And okunye futhi izindlu abahlala kizo befundisa ezikolweni asayenzi seyakhiwa kudala, sesiku-bad shape. So thina sikhangelela ukuthi izikhalazo lezi zizalungiswa masinya kwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingaweli phansi, instead ithuthuke.